Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Sangana kwenze kuseni mthwaka zomuhle ngolwesibili mhlaka 27 kuNhlangula 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili. Kulomsekeli wezanu PF osekhweze isicelo enkantolo ye High Court esithi owake waba yisiphathamandla saleli bandla uMnumzana Sevia Kasukuwere kumele avinje ukuncintisa kukhetho lukamongameli. Ibandla le-CCC lithi amalunga alo agile imikhuba abhalisa ukuthi azancintisa kukhetho elimele uwona esazi ukuthi kayisiwo akhethiweyo. Kumele ayecitshisa amagama awo kungakedluli usuku lwanamuhla nxa engafuni ukungena enkingeni. Sile ngxoxo lomunye wabantu laba yena othi kakawutholi umbiko we-CCC. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulomsekeli webandla lezanu PF osekhweze udaba e-High Court ecela ukuthi linkantolo ivimbe owake waba yisiphathamandla saleli bandla uMnumzana Sevia Kasukuwere ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe ngoba esithi ibizo lakhe alikho kuluhlu lwabantu abalelungelo lokuvota ole-voters roll. Inkundla yeZim Life ibika ukuba uMamangala uMnumzana Lovedale Mangwana oligqwetha ufuna uKasukuwere aliswe ukuncintisa ngoba esithi uhlale isikhathi esedlula umnyaka olengxenye 18 months ephandle kwelizwe khona athi kumemuka ilungelo lokuphatheka kukhetho ngokomthetho we-Electoral Act. Kodwa igqwetha likaKasukuwere lithi imizamo le kayisoze iphumelele. UKasukuwere uhlala kwele South Africa lapho afohle wabalekela khona ngesikhathi yamabutho egenqula uhulumende kamuyi uRobert Mugabe ngo-2017. Kodwa useke waphenduka elizweni wamiswa enkantolo esetheswa amacala kepha wafunyanwa emsulwa. UKasukuwere ungomunye wabantu abalitshumi lanye 11 ababhalisele ukuncintisa ukhetho lukamongameli abagoqela umongameli Emmerson Mnangagwa owezanu PF lo mkhokheli we-CCC uMnumzana Nelson Chamisa. Ibandla lezanu PF likhanya lizama ngazo zonke indlela ukumvimba nanku leziphathamandla zalo zithi uzabotshwa engavele elugxobe eZimbabwe ngoba elamacala ameleleyo awadala ngesikhathi engumphathintambo kuhulumende kaMgabe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele uMnumzana Tifa Dube olwela amalungelo oluntu njalo olandela ezombusazwe.
Kuyisimanga lokuba uNkomo ukuthi sibona uMnumzana uKasukuwere sekukhona amacala asevuselelwa kathesi kukanti ngaphambilini kungakafiki lesi sikhathi sokhetho kwaba khona isikhathi uKasukuwere lapho esambona khona efika elizweni amahlandla amaningi esiza elizweni ezodingisisa ukuthi nxa engabe lecala akajeziswe noma nxa lecala aletheswayo ofuna ukuthi abekwazi ukuthi uhamba njani. Kodwa-ke lawo macala ayewetheswa ngaleso sikhathi sabona esesulwa noma ngisithi was acquitted ngesikhiwa ukuthi akasela macala usengumuntu okhululekileyo ukuthi sengabuya eZimbabwe aphinde ahambe lapho afuna khona santandwe njengaso zonke isizalwane seZimbabwe. Ngibona ngathi kufanele ukuthi nxa sesikhuluma ngejustice wonke umuntu oseZimbabwe kufanele ukuthi wonke umuntu ofisa ukuthi avote noma umuntu ofisa ukuvotelwa iloba yisiphi isikhundla akanikezwe ithuba ngendlela yena abekhethe ngayo ukuthi ufuna ukuthi athole ukuvotelwa engibona ukuthi ukasukwele la njengecitizen yeZimbabwe ngibona kufanele ukuthi ithuba leli alifisayo ukuthi alithole elizweni lakhe angasoze alipractice kwelinye ilizwe njengoba even noma engayi South Africa asoze alithole lelo thuba kodwa lelo thuba ulithola elizweni lakhe lokuzalwa elizwe leZimbabwe angibona ukuthi kufanele ukuthi ngabe kathesi isikhathi sokuthi ngabe sekugijinyiswa amakhodi ukuthi ayevinjwa ukuthi ukasukwele angangeneleli kulokho afisayo ukuthi akungenelele nxa sikhuluma ngokuncintisa ukuthi abe ngumongameli.
Bakhanya beqhuqa kangaka abantu bezano ukasukwele umbona elo sekelo yini olungabaphazamisa kukhetho.
Ngendlela osekuvuke umbhejezana ngayo ngokudongeka kwamanzi ezidibeni sepolitiki elizwe leZimbabwe ngenxa yokumemezela kwakasukwere ukuthi yena osefuna ukuthi angene lekhethweni. Ngibona ukuthi kukhona okukhulu abakubonayo ukuthi kungase kwenzeke ukuthi aphazamise kakhulu kulolu khetho. Ngoba umnumzana uMnangagwa ukhangelele ukuthi abuyele njalo athole imajority aphinde abuyele njalo abe ngumongameli welizwe. Kodwa ke ukasukwere ngenxa yokuthi yazana bona kusuka ngezikhathi zabo besase kuzala ubonke ngesikhathi sikaMgabe bayazelana ama weaknesses zabo. So ngibona ngathi ukasukwere bambona engumuntu ongaphazamisa kakhulu ukuthi ungagcina ukuhamba ngendlela bona abafuna ukuthi kuhambe ngayo ngenxa yokuthi uyazi yena ukuthi lapho obuyikho okufanele ukuthi abambe khona lokhu noma ngendlela futhi ayenze ngayo izinto yikho bayakwazi ukuthi ule capability yokuthi zikhona izinto angazenza ezingaphazamisa ukuqhuba kwabo ukuthi bathole imajority yokuvota. Ukuthi ukasukwere ngawuwina umbuso obumongameli angiboni kusenzakala khona lokho. Kodwa ke ngibona ngathi ukungelela kwakasukwere kuza kwenza ukuthi kube lesixa esikhulu kakhulu esiza divider ama voters. Kuzala uPF ngoba abaningi bazagcina sebewela kukasukwere.
Umnumzana Difa Dube ulwela amalungelo kaZulu futhi ulandela ezombusazwe. Sixoxela ekwelebhilithane. Ibandla le-Triple C lithi amalunga alo agile imikhuba abhalisa e-nomination court ukuthi azancintisa kukhetho oluzayo elimele. Kodwa wona esazi mhlophe ukuthi kayisiwa akhethwe ngabantu, kumele ayecitshisa amagama awo usuku lwanamuhla lungakedluli nxa engafuni ukubotshwa. Abantu laba bangamashumi amane lanye 41. Ukubhalisa kwabo phezu kwalabo ababhaliswe libandla labo kutsho ukuthi endaweni lezi kulamalunga e-Triple C amabili kumbe edlula khonapho ancintisayo efuna isikhundla esifanayo kundawo inye ngayinye okutsho okuyinto esike yadala ukuthi ibandla lezanu PF linqobe kalula lapho. Lapho okuke kwaba lesimo esifanayo kukhetho olwedlule yo. Isikhulumeli se-Triple C uNkosazana Fadzai Mahere ubethe abasolwa ngamagama wabaxwayisa ukuthi bayecitshisa amagama abo kungakedlula amahola ngamashumi amabili lane 24 hours kusukela izolo. Abapalisele ukuncintisa kukhetho lwamalunga ephalamende bangamashumi amabili kuthi abapalisele ukuncintisa kukhetho lwamakhansila bona bangamashumi amabili lanye 21. UMahere uthi babikela iZimbabwe Electoral Commission kodwa ayikathathi amanyathelo futhi uthi bamangala lasemapholiseni. I-Triple C ithi abantu laba basetshenziswa liqembu elisekela ibandla lezanu PF elibikwa likhokhelwa ngama-CIO elefaz ngenjongo yokwehlukanisa amavoti e-Triple C ukuze kunqobe izanu PF. Kodwa abefaz bayakulandula lokhu. Sixoxela umsekeli wesikhulumeli se-Triple C umnumzana Felix Magalela Mafasipanda.
Senze ukuthiwa yi-preliminary ngesikhiwa ukuqala utshela umuntu ukuthi sesiza kubopha. Asithandanga ukuqala phezulu sabapha 24 hours. kunyizwa abanye sebefuna ukuya withdrawa asikabi lamabizo athile china siqale satshela izek nge-confusion le abayiyekela bebhalisa abantu nge-party yethu lesimbuli yethu izekhi ithule ngoba izekhi yona ithi uma kulokunye esingakuvumelani lakho senza inspection nge-second day bathi bona lo mthetho kuzathoniswa yi-electoral court yikho ke sesibaphile i-24 hours le mapholiseni sesifikile sabapha amabizo yikho ke i-24 hours ithe ngxenye umuntu uzakuzwa umnembeza ehambe eyezikhupha ngoba licala elikhulu elingamthatha 2 years esejeli lokupanishwa i-suspension 5 years engavunyelwa ukuvota nje lokwenza enye into eyama-election yikho ke lokhu esibaxwayisa abantu bethu ukuthi thina asifuni ukulwa lama-citizens ubutsotsi ababenzayo ngenxa yokuthi babezwanana lezigulamkhuba zemanye amabandla lamanye ama-institution efuna ukuthi basidivide amavoti
kungadlula i-24 hours leyo belokhu bengacitshisanga amabizo abo lizathatha manyathelo bani
bangayekela ukulalela isikhalazo sethu lesicelo sethu ukuthi bahambe ukuthiwa i-voluntary withdrawal bazabotshwa ngamapholisa ngoba yiwo umthetho ozaba khona bangabotshwa ke sebezibotshwa the accused sokuzasuka kuye ku-electoral court ngoba silobufakazi ukuthi isimbulu yethu ikhanda lika-advocate Chamisa elethu kayisiyo photocopy i-original i-gloss njalo lama-signatories yethu wonke elizweni lonke sebesayinile phambi komthetho batshengisa i-signature zabo lezana ngezabantu abafojayo ngesikhiwa sibuye okunye ukuthi ukuphuza kwethu hatshi sasile strategy sesaba ukuthi bafuna ukuthusela abantu babona ke ukuthi sesibavalele sibavalele ngaphandle laba befuna ukusidiliza kakhulu laba bahamba lefans basebethenga abanye abantu abangazange babe ngamacandidate amacandidate asayinelwa ngama-designated officers lokho benza ngabomo befuna ukuphazamisa uzulu yikho ke balomnyama omkhulu kungani yingidi elunyiweyo ngaphiyatsha ngoba bazatshiya abatwababo besiyahlala ejeli baphinde basuspendwe for 5 years thina sithi mahlaba ezulu ipolitics kayifanelanga isiphe inzondo sifanele senze ipolitics kuhle labe izigulamkhuba ngabantu abalabatwana amanye ngama-professionals batsheyengana bezama ukuthi asoze sikubambi njengoba sesikubambile njalo siyabonga inhloli zethu le-intelligence zethu ukuthi zahle zakubona ukuthi kulamasela abantu abangalunganga ngalokho siyabaxwayisa ukuthi i-24 hours ingakakwani abahambe baye withdrawa bazasala bale reputation lebizo hayi kuba ngama-convicted person sebekhulile
umnumzana Felix Magalela Mafasfanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC sixoxe njalo lomunye okuthiwa yileli bandla ugila imikhuba obhalisele ukuncintisa kukhetho lokudinga umeli wephumula edalele ephalamende umnumzana Albert Mhlanga
engingakutho yikuthi abazange bengitsho futhi ngiwithdrowe into enginanzelele ukuthi babeke i-adjective class so njengoba i-process sasizenza forenokuyaye kungasoprocess eyodwa kangeke mphendule ngoba mna abakangitsheli lokho engubala kumidiya i-budget yasifundisa ukuthi ibebekwa kumidiya but iyiphendule khona yiwo abayiphendulayo ngakuyukuthi ngabantu abagqokela ezisesezi hayi lapho bengizabaphendula futhi into zeparty kazihlaswa eripublic iprocess esiyenzayo siyiparty futhi kuthiwa internal process.
Ibizo lakho lisemphakathini wonke umuntu uyalibona, kuthiwa akumelanga ube lapho khona, njalo lawe nxa uzibona ukuthi libabili limele iphumula lelibandla linye uthi
usuza ngenza ngikhulume kabanzi kodwa vele ama-forms wona lana ama-nomination forms safika sonke ehofisini wonke umuntu uyakwazi singu-2 saba ngu-3 ngu-4 safila sonke. So iparty kasasazisanga ukuthi abaphuma lapho i-consisti ukuthi ami kuze kusuke ngalelo langa sowabeke ehofisini ngagcina ngiwabona ku-nomination form.
Ibandla lithemba ukuthi la uzabona wona lwana umbiko eliwethu le.
Kambe ngani bantu sele mazini masipheli moyeni shuwa kambe lama ofisi sikhona apha sitshona sisethuzane sibonana sitshone sisonke kutraining sisonke sazi lungasipheli moyeni.
Lo ngumnumzana Albert Mhlanga othi uzancintisa kukhetho lokudinga ummeli wephumula edalele parliamente emele ibandla le-Triple C. Lanxa nje leli bandla lisithi ugila imikhuba ngoba ayisuye okhethwe ngabasekeli bebandla. Selikubonile na okusemaphephandabeni? I-Chronicle ithi umongameli Emmerson Mnangagwa usetshayele ihlombe iqembu elimela eleZimbabwe emdlalweni we-cricket elama Chevrons ngemva kokubhaxabula iqembu leMelika ngama-runs angu-304 eHarare izolo. Umdlalo lo ngowama-group stages owe-World Cup qualifiers. I-Newsday yona ithi umkhokheli webandla le-Triple C umnumzana Nelson Chamisa uthi umumo okhona elizweni awulungelanga ukhetho olukhululekileyo futhi uthi umongameli Emmerson Mnangagwa uyisehluleki. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Yes, Studio 7, njani? Studio 7, kulabo baba bayithu abakhulumayo lapha. Ngingatsho ngithi obaba bayithu. Ulofikile Mbalula, lo Gawule. Sicela besihloniphe. Njengombalula nekasihloniphe to the last. Ubona sibulawa kangaka eSouth Africa kusenza yonke inyakanyaka phezu kwabantu beZimbabwe ayokhuluma ukuthi uMnangagwa usenze ngcono. Umbalula kasihloniphe. Uhlulekile nezakhi izikhulu lapha eSouth Africa. Yahamba bemkhupha lapha nalapha. Kadeza kusazakala ukuthi uyini. Asihloniphe sibulumbalula. Kabhizi lokhu befaka amapolisa abagcwele ekubheka amapolisa amanye awusakwazi ukuthi lipolisa kumbe ngulokhu uze ngumantshingelane awusakwazi ngumuntu yazingela inyamazana kumbe kuyini. Bafakela ama-foreigners ukuthi abantu babamba ama-foreigners but uthe Zimbabwe kuright uMnangagwa uyalungisa. Umbalula kasihloniphe. Nalowo gawulelo ukhuluma ngento ye-Ukraine ne-Russia into efika izolo kuthi yeyisi Zimbabwe angabosijwayela kubi uGawule kakhuluma into azaziyo. Kunini Zimbabwe ihlupheki sehlile kuvusa ikhanda? Kunini sibamba ama-trillioni iphepha eliyi-1 elingathengi ishapisa esitolo lamanje sokubuyele futhi uthi iZimbabwe iyalunga ilungane? UGawule angabosijwayela kubi la. Angasijwayeli kubi sibi nobaba lo.
Bahlakazi nani balaleli be-Studio 7 ngifela ukuqinisa lo khuluma wasejabuliwa elupane ekana. Waze waphosisa uGawule bandlwabha waze waphosisa asimangalayo ukuphosisa straight mangathi yena i-corona yaphazamisa umnotho waseZimbabwe, i-Ukraine iphazamise umnotho weZimbabwe ngoba le corona ne-Ukraine into zayizulu wena Mnangagwa nalo uGawule wakho into zayizulu le i-corona ne-Ukraine ongathi ziphazamise umnotho weZimbabwe
lapho umuntu wezibabhe kade waphazabise umuntu wezibabhe kade nawudla nawukade nawuguquluza gawula nawufaka emapoketini enu lithi umuntu wezibabhe uphazabiswe yi-corona le-Ukraine akubheke eSouth Africa kunjani iSouth Africa namanje noma izinto zintengantenga kodwa ingcono kakhulu kunezimbabhe izimbabhe phela lapho akuseyilizwe sokuyi-desert lina eseliguquluze umnotho wakhona lawufake emapoketini enu nadla nazifakele emapoketini enu uthi abantu sebekhweza izinto wona gawula ngoba abantu nezitolo eziyi-100 bamabesha abantu becholojo bantu nezitolo eziyi-100 ezakho izitolo wena abantu batshaja njani zichiphile kunezinye izitolo yini khona lapho echolojo
sambingelele emsakazweni siyabonga kakhulu ngomsebenzi omkhulu elisenzela wona sibingelela abalaleli bomsakazo kuyadanisa kakhulu ukuzwa ama-leaders e-Africa ecekela phansi ama-Zimbabwean ngikhuluma phezu kwenkulumo engiyizwe ikhulunywa nguminister we-South Africa uFikile Mbalula ukuthi uthi abantu be-oppositini akumelanga bephikisizane ngoba sebeyichashalala ze-America okundidumaza kakhulu ukuthi uMbalula uyalubona usizo olukhona la e-South Africa ngamaZimbabweni ahlukunyezwa i-government yakhe laye futhi uMbalula nalo amaZimbabweni amanye ale-10 years esebenza khona la e-South Africa amaphepha amele khishwe i-government yakhe bayehluleka ukubalungisela amaphepha yena umuntu angasebenza 5 years elizweni engalacala kumele peace decision but i-government yakhe nalo uMbalula ongoyothi ochamisa bayizicashalala ze-America kumele bayekele izame ibuse wehlulekile ukuhamba ngomthetho enikeze amaZimbabwe ifanelo zabo ezama-ID kumbe nje i-permit yokuthi bakhulule bababopha everyday bebatshise la ngamathaya bebafomele ama-operation duplo lama-Afrika yeZimbabwe this Zimbabwe that engathi babona usizo lusezimbabwe end of the day bajika futhi bona bathi izanu p f ibuse idonga iziphuma impondo so bachaza ukuthi amaZimbabwe kumele ahlonipha umbuzo nje ukuthi ngabe kuyenza ukuthi umbali lephendula amaZimbabwe ukuthi ufuna amaZimbabweni ahlukunyezwe izanu ukuze kube nini ngoba labo beyi-ANC behluleli wakhusela amaZimbabweni
sayabonani studio 7 benjani lonke basakazi mina ngubulawayo funa ukukhuluma ngombalula umbalula sicela kahloniphe eZimbabwe sicela sihloniphe ufuna khona ukuthi abantu abelokuthisa abantu bethu ngamathaya yikho bakujabulela abantu beSouth Africa ukuthi abantu bethu babefaka amathaya bethisa betheli petro bethisa ukuthi basilungisele ilizwe labafuni bafuna sibe sithisa abantu bethu bepepa khona beSouth Africa umbalula sicela sihloniphe nxa esizwa amazwana
Salbonani, Studio 7, njani. Ngiyacela, shuwa sesiroje kakhulu, ngilow president, umnanga kwa into ikhuluma, angeke yafa, yenzakala. Siyacela shuwa mna angikhulumayo apha endaweni yeSouth Africa. So ngicela bonke abavoti esikhona kule ndawo yeSouth Africa, asambeni siyevota. Njalo sivotele elinye iphathi le ekatshamisa ngiyacela kakhulu ukuthi mna ngokwasimkhupheni sike sifake ichamisa sibone ukuthi yena uzasiphathelana ngosesihluphekilapo mina ekhala khona ngale ngisuke endaweni yasenkaya kwa-12 kunzima kakhulu kukhle ngazalwa amanzi sihamba vele ama-kilometers amakhulu kakhulu kuke sicela izibhorane sicela izibhorane ayiziyabuya sokuze kunanamhlanje kuke esidubeka ngamanzi sesithwele nzima kwakithi sesithwele nzima kakhulu khamizi lakhona mpukolu kwenzima sesivele sihlupheka singamaforina sihlupheka so sicela ukuthi ahambeni siyakhupha lowo muntu akade khuluma esithi obusayo sokukhanya ukuthi uzawuba ade phomba ukukhuluma nje ade phomba ukwenza into engasiyo vele engasoze yafa yayenza bani nangoko uyaphuma noma kutheni kulolu khetho lolonyaka ngiyabona
Studio 7 amagumba manomhlaba asiphikeni bantu benkosi hayi ngihlala edabeni mina ngikhathazwa ngamazwi kambalula umanayo yena esihlaleli kahle eSouth Africa thina abahlali beZimbabwe sithwele nzima kangaka ukubona njani ukuphila kwethu ngapha emezeneli embuluza nje izane esithwele sezima kangaka yena embuluza kangaka ufuna sike abantu behlale bezigcila zeSouth Africa bona ngayo yiko okujabulelayo ukuthi kungangenelini iqembu izatintsha isimo abantu laba abalamaplazi ngapha eZimbabwe ngapha Yiko sifuna kushale kunje kusupheka. Asiya hlupheka mani kodwa umuntu njengombali lokho umana kanjani. Khuluma nje umuntu obona obo abadliwunga, abaphila komunye umhlaba. Phela umuntu odliwunga u sebe silaye khona ape phila komunye umhlene, phile komunye umhlaba. Ungasiwo lo skill. Umuntu angakuyenzeni sikwaye sibonayo thina abahlali bakhona.
Lawo bekungamazwi abalaleli abasumele wona nge-WhatsApp. Lawe ungasumela awakho mlaleli kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kweze Melika, owesilisa owadubula wabulala abantu abahlanu nyakenye endaweni yokunathela eColorado Springs ugwetshwe udilikajele izolo ngemva kokuvuma amacala akhe. U-Anderson Lee Aldridge uvume njalo amacala okuzama ukubulala abantu abangamashumi amane lasithupha 46. Kanye lamanye amabili awukuhlasela abantu abathize efuqwa yinzondo okulicala elisukela ekuthini indawo ayihlaselayo le kwakuyi-night club egcwala abantu abayizitabane. Izihlobo zalabo ababulawayo ziphiwe ithuba lokukhuluma enkantolo zachaza umsolwa njengenunu, kodwa ukhona omunye othe uyamxolela. Kubike i-Associated Press. Ngo-2016, kulomunye futhi umsola owahlasela i-night club yezitabane eFlorida ngompopo wabulala abantu abangamashumi phose amahlanu 49. Sixoxele uMnumzana Timothy Ngayi olandela ezombusazwe elilunga le-Triple C eMelika.
Sibone ufana lo egwetshwa nge-life sentence after life sentence ngendaba zakhe zona lezo ezokulala abantu be-LGBTQ lapha. Siyakwazi ukuthi vele abantu abanjalo le yindaba ye-Colorado, kwakulomunye wababulalayo in Orlando. So sibona ngathi sokuyi-trend nje ukuthi ma umuntu ezonda abantu lezinto abaziyenzayo ungangithatha into yangikhona ezandleni zakhe and then abulala abantu. Akumelanga kube njalo ngoba siyakwazi ukuthi lapha eAmerika kuyavunyezwa khonokho ukuba uziyenzela izinto zakho and akulalo kukhetha lokuthi hayi laba bazabotshwa basoze bebotshwe ngoba bayenze izinto ezinje.
Udaba lwemibhobho luyahlupha eMelika, lwehlukanisa abantu. AmaRepublicans ale, amaDemocrats ale, kavumelana ukuthi kumele lulungisiswe njani ukuze kuqedwe ukubulawa kwabantu mahlayana ngemibhobho. Lokhu ubona lungalungisiswa njani?
Indaba yemibhobho leyi isihluphile eMelika ngoba kathesi sesibona amagovernor lawo sebesithi akusadingwa ukuthi ube le-license or i-training ukuthi ube lo mbhobho. Ungakwanisa ukuye zihambe uyozithengela ngathiwa uthenga isinkwa ngoba bathi ama-Republican it's a Second Amendment thing. But into emangalisayo is siyabona ilizwe elinjenge-Switzerland, umuntu wonke e-Switzerland uphuma lo mbhobho after their service elokhozen ku-army. Into yangkhona is different ngoba lapha siyakwazi ukuthi abantu abangazake baye in a disciplined area or ukufundiswa ukusebenzisa umbhobho wangkhona lokuthi bakhangele ukuthi ingqondo zabo aguli or bale mental state enjani. Yikho kuyenza ukuthi amazwe anjenge-Switzerland ancedakale kungabike laba mass shootings. Lapha e-America noma ule problem engathiwa hi-mental or ongezwa kuhle akulandaba khonokho, imali yakho phambili you can go uzithengele umbhobho. So ama-mass shootings angathiwa hhayi azaqhubeka phambili ngoba kathesi siyabona ama-states amaningi governor ngama Republican governments sebe keeper noma ama restrictions ayekhona udala ngoba kudala babe yenza I background check bekhangele ukuthi ufanele ube lombhobho yini or no and impopo yangkhona basebenzisa impopo esetshenziswa ezimpini ikho oku nanthi akuyaphambanisana labo lama democrats ngoba ama democrats athi ayi umpopo kumele uthengiswe but kumele babe le impopo engathiwa imincane engabulala abantu abaningi enjengale eyenza ama shootings so ukuthi indaba le izaphela njani mina I think the best thing is ukuthi abantu bahambe for mental training bahambe futhi kuma gun regulated firearms control bayefundiswa konke lokho ukuthi hayi umbhobho awukwanisi ukudlala nawo and you need to be very careful
umnumzana Timo Ringai ulandela izombusazwe njalo lilunga lebandla le-CCC kwanele mthwakazo livalelisayo ngontungameli Nkomo asibaneni njalo kwezekuseni kusasa itshone kuhle